lingali tshona njani kumagumbi yamani omhlaba lapho lingali khona olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF liyalandela na izinqumo ezathathwa ngesikhathi sempi silengxoxo labalwa impi yenkululeko. Uhambo lukamongameli Mugabe lokuya eSouth Africa luzaletha na izithelo. Lingakhohlwa uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngalesi sikhathi sekusele amalanga amalutshwana ukuthi kube lilanga lokuthakazelela ilanga likazibuse i-independence, sikhangela emuva siphinde sibheke phambili ukuze sibone ukuthi impi yenkululeko yasilethela na esasikudinga. Ukuhlaziya lolu daba siqale saxoxa lo wayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda.
I-independence ebuyayo ungani independence iqondile ifika ngesikhathi ka 18 April kodwa ababe beyikhokhelela bayikhokhelela bengahambanga kuhle esilinganisweni semhlanganiso. Imhlanganiso abantu abalutshwana bantshintsha i-constitution sokusiya ku-Congress, kanti abantu bakhangelele ukubana i-constitution intshintshwe nxa kusanda kwedlula i-Congress ukwenzela ukuthi u-Congress kulapho abantu abaletha khona imbono engenza u-amendwe i-constitution la kusiya ngokuthi abantu leaders azakhethwa njani. Abesebesebenza i-5 years beqinisana kuma-conferences, i-central committee ayikhona imelele ukumelela i-Congress iyabe ingekho, kuze-ke kuthi kuyefika i-Congress ibisisenziwa ngemthetho abantu abebephila ngayo iminyaka engu-5 edluleyo from kuya-Congress ukusiya Congress. Kodwa kathesi sesikukhangelele ukubana sokusenzakala izinto zokuyitshintsha i-constitution nxa sekufika i-Congress. Kube kathi i-constitution kumele itshintshwe masinyane nxa kusedlula i-Congress, ayikhona ukutshintshwa masinyane sokusiya ku-Congress. Lokho ngesikhiwa kuthiwa yi-changing of goalposts. So ngasenotho sizathu kwenza impumela ye-Congress idabule ibandla phakathi. Ibandla lingadabuka phakathi sokuba nabanye abathi i-Congress ihambe kuhle ngoba i-Congress ayizange ibe khona. Khonokho sokusenza abantu asebebusa kuhulumende bebuse ngendlela abantu abazayikhangela bethi i-legitimate ayiphelelanga ngoba kabanamandla avele ebantwini. Ngenye indlela independence le ebuyayo ibuya kulokuhonona kubandla elibusayo elawina ama-election ngokubambana. But ukubambana khonokho kwasokudabukana phakathi kungasenzwanga kuhle ukusuthisa bonke abantu ku-Congress. Okwesibili, umthetho we-constitution yenhlanganiso ikhangelelwe ukuthi kungonakala phakathi kwamalunga ayo. Kuyathathwa i-constitution yepharty ikhangelwe ilandelwe ukuqondisisa izinto ezingekho. Lo oniweyo abize lo okhangelelwe ukubana wonile azozimela azikhulumele ukubana kwenze njani leyo nto uyenze njani. Abeseficakala elecala ngezizathu zobufakazi obukhona, laye abe lobufakazi obenza abone ukuthi kube sokubonakala ekuphile nto kuhambe njani. Manje akuseyikho okukhona lokho. Osokukhona ukuthi abasebenamandla emhlanganisweni bayakutshela nje ungekho ukubana ngawusothi kuxothile ngesikucabangelayo kumbe ngesikuzwileyo kumbe ngesikudinge sisodwa. Ngenye indlela ongumpholisa nguye osengumtshutshisi nguye futhi osengumahluli. Wena awuvela udingakali nje lokuthi ube khona uzokhuluma ukuthi ubungaphi kwenzakale njani uniko bakho ubufakazi ngendlela obona ngayo. Lokho-ke kwenza independence ingabi saba mnandi.
Manje pho nxa ukhangela ukubana sizibuse kweminyaka esiyi-35 nxa sesikhangela eyi-35 ezayo ubona ungani kuza kunjani la?
Ukuzibusa kutsho ukuthi nxa kule nto ewonakeleyo abantu bayathonisiswa ngumthethondaba okhona laye lowo muntu ekhona. Khesike sokutshengisa ukuthi kulengozi lapho esiya khona. Ikusasa yelizwe ayisakhangelelikanga ukubana izakuma iqinile ngendlela ebiye yona izolo, ngoba olamandla usengenza akufunayo. Olamandla enhlanganiso usengakuthatha nje akufake edele nje kumbe nje aqothe nje and uxotheke nje kungabi lalutho nje. Usole lokuthi aphila kubani ngoba aphila ecourt ephezulu kwale ekuthonisisileyo. Kodwa nxa icourt ihle yakuxotha akusela ephezulu ongakhuluma kiyo ngoba bonabo bantu abake hlale phansi beseza khonokho yibo futhi ezabafica phambili sebekulindele manje-ke kuqina kungasebenzekile inkululeko iyaphazamiseka ngezinto ezinjalo.
Lo-ke ngumnumzana Jabulani Sibanda owalwa impi yenkululeko njalo oke wakhokhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko. Kunjalo nje siphinde saxoxa lomnumzana Max Mkandla layo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
I-independence le ngeminyaka lesesiyihlalile lapha 35 years plus le minyaka lesahamba siye yona sesiphose silalamele ama 60 years akulanto right. Thina si-right on our side ngoba sasesizimisele kulokhu. We are just the same lalaba abasale egangeni babezimisele, but uhlupho solukhona ngathesi ngolwabantwana esabazalayo esabafaka izikolo sebesiba le mbuzo eminingi kakhulu ukuthi kathi njengoba isimo sinje selizwe leli kathi kuvele kwakudingwani khona ngale gangeni ngoba bona bazale lokhu situation le bangaboniyo umehluko wawukhona kuqala lwalumo ohluko okhona kathesi. As a result khona lokhu esikukhangeleyo kathesi kuyasihlukuluza kusithwalise nzima ngabantwana basibuze ebusuku lemini ngobana bayaswela imisebenzi akula kudla akula mali yelizwe sisebenzisa imali yamanye amazwe kube kanti sisilwa leli lizwe leli silibanga leli labemhlophe labo imali yayikhona okwakungekho yidemokhrasi okuthi umbuso wawubungwa ngabantu abalutshwane. Kodwa-ke kathesi kungakhangela ukuthi yithi esilabo sesilawo lowo mbuso ezandleni luthuli baba kakukho kukhona njengaleli lizwe leli liyafanana lokuthi lavalwa kalikho akula lizwe likhona lapha ngoba kula yona iphathi sibili le kuthi ifuma ugovernment le ngezanu p f leyo yiphathi nje khona khona ngale ngoba phela kakulokunye okungenziwa abantwana nxa bebodwa onina bengekho labo yiso zomunye uthiwa ngubaba omunye ngumthweni bedlala amatophi yikho kwenzakalayo. Kasilalutho esilalo ma-opposition party ngawakho bonke baqhaqhekeni zintshaka i-ruling party zintshaka kakulalutho olukhona la siyahlupheka ukuthi kathi singakumisa njani lokhu. Kodwa-ke mbona ngazani o-veterans ezi-liberators abantu sebebuthana kancane kancane ukuthi khona bebe le say kuleli lizwe leli ukwenzela ukuthi ilizwe kube le lizwe elilemisebenzi eligcina abantu balo abantu abalimayo bebe lesivuno besithengise kuhulumende uhulumende ebabhadale. Kathi esilapho zezwe abantu abayikhothweni ababhadalwanga abantu abegwayi leli ithobhakho kayikubhadalwanga abathengisa umumbu kababhadalwanga. Kathi lilizwe bani elikhalisa abantu kuwo wonke ama-ministries ama-department lilizwe bani?
Ngikubambe kancane mnumzana ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho kuyini okwaphambanisekayo kuyini okwenza size sibe kusimo lesi thina sesizibusa?
Lack of management. Akula nkokheli ezizo ezikhangele ngenzuzo yaleli lizwe izithelo zeganga konke lakho konke i-management yengekhoyo ilizwe li-right lilento zonke ezifunakala ku-eni lizwe silazo lapha igasi ini konke silakho kathe sibaza kutshela ukuthi khona ama-diamonds kasekho ngale aswelekala ama-diamonds eye ngapha right kade khona kuyini okwenzakeleyo ngalawo ma-diamonds lona la kade khona so kakula management lawele ezandleni zabo guluva yi-problem kuphele khona yena le.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Umongameli Mugabe ubekwele South Africa kuyona le iviki lapho abikwa elobelane izivumelwano ezimbalwa lohulumende wakwele South Africa. Izivumelwano lezi zikhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi kukhanya izivumelwano lezi ziyize nje kuphela.
Into la esingaqala khona ukuthi ke ngicabanga ukuthi iZimbabwe isesimeni lapho elidinga kakhulu usizo eSouth Africa ngesimo ababhekane naso sokufadabala komnotho. Kanti-ke futhi-ke iSouth Africa yizwe elinamandla okuthi lingakwazi ukuthi liyosiza mhlawumbe ngokukhulu ukuphangisa ukudlula lamazwe amhlawumbe akude kakhulu ngoba phela iSouth Africa ingumakhelwane omkhulu waseZimbabwe. Sizobona ekuhambeni kwesikhathi, kodwa ke into enkulu la abayivezayo bona osozimali yimithetho elawulwa ezohwebo kuleli yanzwe laseZimbabwe, ikakhulukazi abantu bangaphandle abayatshala imali kuleli yazwe, ukuthi kune-percentage elithile lenkampani lenzuzo okufanele ukuthi lisale noma libe ngelabantu beZimbabwe abazobe beyingxenye yaleyo nkampani. Lokho ungazi ukuthi ikhona ke ungathi kufuna ukuthikameza.
Ngezinye indlela ngokubona kwakho kuthi ukuthi akusoze kuphathise umnotho weZimbabwe ama deals ona la.
Asingeke sithi kuzophangisa ukuphathisa. Kungaphathisa ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa okwamanje ngoba phela abantu bezimali umuntu efaka imali yakhe entweni ubheke inzuzo. Uma kuwukuthi inzuzo ingacaci, abantu baye behambe ngonawo lonwabo.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Ukuhlaziya lolu daba siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe, umnumzana George Mkhwananzi. Umnumzana Chuma nguye osungula lingxoxo.
Ungakhangela iSouth Africa isuka ku-150 billion rand ekhulwa umkhwanazi, whether ifike right by isuka right, asenze ukudebate. Yibi ikonomi ebibuswa ngamakhiwa. Ikonomi ebibuswa ngamakhiwa, ilokhu ibuswa ngamakhiwa nakathesi. But nxa ukhangela kathesi, ngenxa yokuthi isuka kulabo odlula kubantu emasuku ekukhuluma, yikubona umkhonomi wabo usuqasa ukuwa. Irandi labo ngomashole liwa phu every day. Sina ngapha into ezithi lathi siwe, ikona kwantu inkonomi wamakhiwa. Fanele sithi siyazama ukuthi sithathe sifake ezandleni zethu. Bathiya bavala bathina kungcono ngoba sesifundile sizavuka kuphela baba Mkhwananzi eZimbabwe angazi sengathi ngabe uthi mabo bazenza njani uke kusho uphendule ngabe ekhaya Mkhwananzi uzakugcinela lawo
economy of South Africa ikhula mnyaka yonke baba ayiwe
uzakugcinela okuyisimi lawo ubuzolima apha ngoba bazalixoxa vele ngathi sekuya ngapha sokufile khona ngapho thina sesingabantu esizazivambela umkhonomo wethu sizathatharika kodwa sihamba zanuthi ona sesiyokusibanjela umkhonomo ngamakhiwa iSouth Africa besibanjela umkhonomo lo ngamakhiwa bazaphuma kathesi and uzabona ke yintona impilo izabanzima njani thina lithi sesidlulile we have seen our darkest hours kathesi sengizaqasa ukuphuma kathesi la sengihamba wena usindile the light at the end of the tunnel. Very soon uzabona iZimbabwe will be a booming economy again.
Yena umgabe lapha ezocela eSouth Africa kwi-economy yabelungu Chuma kanti ukhuluma
ngayo kaceli it's a bi-national
uzocela
bi-national it's a bi-national agreement yini lokho la sisebenzelane ngoba lati silako i-diamond silako i-gold silako i-silver silako ilezo i-platinum silako so yikuthi asisebenzelana neni nothi sizocela uncedo come let's work together as African brothers yiko kuphela ukuthiwa ngobaba umgabe nothi uyacela siyasebenzelana njengobhuti lobhuti.
Hayi uyihle umgabe usiphoxile baba.
Hawe ngumbono wakho lo baba Mkhwananzi, but into ekade lomele ukuyazi from now onwazi ukuthi ethi economy isibile sokukwamile wanaw on recovery. Angazi ke khona lapho lapho khona.
Lisehlule ukubhadala amasimu 7 baba.
Hayi isikhathi iso esingasavumi. Hayi sibongile lingavalelisana.
Hayi kulungile Juma kube kuhle ukuxoxa nawe baba. Ungibekele insimu.
Labo ke ngumnumzana Joseph Chuma lo George Mkhwananzi bebexoxa esicingweni le Studio 7. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini kuinternet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni sikaSithandekile Mhlanga.
Ya Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Janet Moyo ohlala eLupane eDaluka. Uma Moyo usixoxela ngokwenzakalayo ngesikhathi izulu lingabonwa njalo emasimini izilimo sezijile. Siqale ngokubuza uma Moyo ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Silimile ngendlela esilime ngayo izimo livele lingayisiyo elithokozisayo. Wanina sahlakula kwakuya kwatsha kwakathe sikuthile vele okuthi akula lutho emasimini. Lezi nsuku liyakhizakhiza sibili thina kuphela sesikujabulele emangweni wakithi. Yikuthi lisigcwalisele umfula sathola amanzi ezifuyo. Ububi uthela edamu eliphansi kwaLupane. Senza kube ngcono ukuthi abantu bathole amanzi. Njalo sinezingadi ezingani kulichaphozi nazo lezingani ziyakiliza emanzini. Nxa selenze nje sesithi mhlawumbe ezingadini sizathola amanzi ukuze sithole ukuphila lezifuyo zithole ukuphila emfuleni.
Phambilini kwalingxoxo uthe wevela emasimini. Uyiwaphi lawo masimi? Ngamasimu kumbe zingadi njalo kuyini okusese khona khona?
Ngamasimu sibili ngangilime okuyindima kwami kwamuva. Umuva wakhona uyathithiza udevula ubomvu angikwazi ukuthi kuzakwenzani kodwa asiyo ndawo enkulu yindima nje yodwa.
Yona yasila njani?
Kwakulokhu nje kungani kuyasilasila izulu lingatihlana la kungani kuyaphefumula ihambe kuthe nxa kungakathi kakhulu lingabuya lithihlana la kungani kuyaphefumula manje lezi nsuku zabona sowukhathela sowubhacekile.
Ye manje libona ingani lizathola khonapho
ukuthi abantwana bawose njengoba vele bangazange bawosa ngoba indawo yangikhona indawo encane kakhulu.
Ye sesibuyela laphana elike lakhuluma khona ngezingadi.
Hayi, ingadi yangkhona ingadi enkulu kodwa inabantu abaningi phakathi. Ingadi sile ingathi siyithembile esigabeni sethu but siwaningi khonapho singaba yi-50 something abantu abalima phakathi. Kodwa omunye abe ezilimela isayidi lakhe omunye elima isayidi lakhe. Mhlawumbe njengoba inkosi sithe yasinika amanzi ingqele engadini sizagebha siwathola amanzi phansi abe senganayo ahluka.
Kodwa kuyini elikuzuzayo kulezi ngadi? Lingathi ziyanceda kakhulu.
Ingadi ziyanceda sibili ngoba siyathola ukudla, umbhida, amatamatisi, izilimo zonke nje umbhida okwakha imizimba esikulima khona la. Lesida ngakho abantwana bethu sikuthola khona bengadini.
Ngezinye indlela khona akuwomi kakhulu njengemasimini.
Hayi, akuwomi kakhulu kuphela into eyayisikhathaze ngesizini yomqando kuyachazwa futhi usale kungelalito siqalise ngithi ngoba nxa ungumuntu ongumama uzakhangelana lomuzi. Uthi ukhangelane lomuzi kakhulu emasimini kuyabe kungasenalutho ngoba thina emakhaya lapho into enkulu siyiyona insimu. Kodwa nxa uzakhangela insimu ayisenalutho ungumama mhlawumbe inxa khonapho uyiqondile awulababa njengoba nginje khonapho ukhuluma lo mhlelwakazi. Angilalutho. Awunzima kukhona kakhulu sibili.
Ye kodwa khonokho kuncane likuzuza ezingadini kuyaphathisa imoto.
Kuyaphathisa ngoba nakho ukuthi uyethengisa ekumamaketi aseduzane like ezibhedlela nendawo zezikolo amasekendari amabhodi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Janet Moyo ohlala eLupane eDaluka. Lithiye njalo indlebe ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Njengokutsho kwake ke lilalele kuviki ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebesilakho lamhlanje. Ibandla leZANU PF liyalandela na izinqumo ezathathwa kuyiwa empini. Sibe lengxoxo labalwa impi yenkululeko. Uhambo lukamongameli Mugabe lokuya kwele South Africa luzaletha na izithelo kulizwe leZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message unombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Kande Lilayi.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.